Endabeni zethu lamhlanje, kuqhubekela phambili ukuswelakala kwemali eZimbabwe okwenza ukuthi abantu abaningi balale phandle kwamabhanga. Umkhokheli we-MTCT, uMnumzana Morgan Tsvangirai, ukhangelelwe lamuhla ukuthi uzalobelana isivumelwano somanyano lebandla le-Transform Zimbabwe. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Lamhla sihlolisisa udaba lwesithembo lokuba le ntombi ezingekho emthethweni, small houses, lokhu kusenziwa lokho na. Iqembu leZimbabwe Warriors lingqiyilana leLesotho kumncintiswano weCOSAFA Castle Cup. Kulivetok lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, sihlaziya udaba lokubhalisa kugwalo lokuvota. Benzani ngalokho abahlala emazweni? Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ubusuku WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.